Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumede sayiti endabeni zethu lamhlanje.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala kusese labantu abathrapped ezimotweni laphana abantu abengihamba labanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila but sisithi ubuhlungu.
Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma ufungwaso wabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathune nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhla ka-13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka-27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umunicipality weGwanda kazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Polonyathi ubike ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimota zinqikilana, kwathi omunye wabathayeli wafela isibhedlela esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bakhanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya ukudala ukungqikilana kwezimota lezi ehlobo lweMazda Accelera ebilabantu abathathu kanye leToyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafikele ingozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethwala izimota zezihambi ngoba ama-ambulensi ebhoze ukufika. UMnumzana Khumbulane Khanye ngomunye walabo abafikele ingozi sanda kwenzakala.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala kusese labantu abatrapped ezimoteni laphana abantu abengihamba laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila but besisa ubuhlungu babancedisa nje ngokubalalisa kuhle kuhle ukuthi batshwa umoya. But i-accident yakhona be serious, so serious. Akutshengiselanga lokuthi izimoto zibrekile leziyana ngoba bekudingeka ama-brake marks lawa. It was so horrific. Bekunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda uMnumzana Methuseli Moyo uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabila lezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube le-accident vele uyakwazi kula muntu ophilayo. Indoba umuntu kumele aphile uyafa ngoba kuswelakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. Imunicipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho. Kuyimanje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye kwatsha umlilo ngemva kwe-Delta bebethela ngebhakede. Sesambhalela u-town clerk incwadi thanda ukumbuza njengama-challenges alawo ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade belayifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge inye ngokuphangisa.
Ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singavela kulokho kungakabi le nto elungisiweyo. In our last year budget, i-ambulance has been a priority. Yinto yakuqala efanele ibe khona. iprioritization yethu yesehlulileyo siyamthembisa uzulu wegwala iambulensi iza kuba khona.
Omunye wababhubheke kule ngozi ngujaho obesebenza kumasipala weGwanda, yena obehamba lomfo wabo obetshayela enye lezi zimota, bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokuthela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elubhekise eGoli. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala weGwanda ehluleke ukucitsha lomlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili indlovukazi yakwele Bilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni atshiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye inkokheli zamazwe atshiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekugcwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komngakhe uPrince Philip owabhubhanya kenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, bagoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakwele Bilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu mfo kaMthembu. Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III. Kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma fungwas wabo Charles. Kube khona njalo uPrince Andrew. Kwaba khona lecina thunjana lendlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana baka Charles, baka King Charles, mbabonile abantwana baka Princess Royal Anne, mbabonile abantwana baka Prince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona, lesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kuma palace akhe wonke akhona lapha kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwaMpela sibili. Bebekhona abavele Sandringham, bakhona abavele Buckingham Palace.
Kujoni ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor.
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu, isihlanganiswe lamanye amakhosi alichumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodadewabo ulele khonapho.
Bonke vele singathi umjene wonke uzabekwa khona phana kumbe kuyahamba njani.
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho kubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana layo mhlawumbe kule ndawo lapho ezafuna ukuthi ebekwa khona. Kodwa ke the House of Windsor, indlu yamaWindsor ikhona phana, ubukhosi abamakhosi akhona ezolo abekwe khona phana, yikho lapho kubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Yes, singathi mina lawe kujoni vele konke khonokho nxa sisukukhangela nje.
Uyabona Mfoka Mthembu, ngikhangele indlela uQueen ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuthi mina lawe zisahlangene kanye ke lozulu wonke jikelele kusikhombisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imkhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi lendlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi alendlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Yebo okunye esikubonileyo kuyafana xathu lendlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngithi lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezamasiko obexoxa lo Gibbs Dube eseLondon kwelebhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazwe weGukurahundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje eleZimbabwe lalo belimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II, yena obekwe namhlanje emathuneni aweKing George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba ekelwe eMelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni leNew York. Ngakho-ke leZimbabwe belimelwe ngumphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Frederick Shaba. Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engayanga eNgilandi ngezizathu ezitshiyeneyo.
Apha eZimbabwe khuluma sitenze nje kule MRP 9 eyagwetshwa 3 years ngoba behambe bayoprotesta kuphela bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa kathesi bayabhala ejele eChikuru kule ndaba yabo Job Sikhala labanye bancitshwa ibheyili ngoba sokupoliticizwa amakhoti eZimbabwe.
Kodwa uMnumzane Munashe Mdudza webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho lamhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama, njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzibuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzibuse esawuthathela amazwe afana naleBritain laboFrance sesiwusebenzise njani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edluleyo esele minyaka phose elikhulu 96, njalo esele minyaka edlula yisikhombisa 70 ebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abaseAfrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, kuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhla ka-13 Mpandula ukhangelelwe ugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka-27. Emhlanganweni lo, inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo, ukuhlalisana lokudlelana kwawo, inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele, ukulondolozwa kwelungelo loluntu, impi ye Russia lele Ukraine lokunye amalunga amabandla ezombusazwe kwele Zimbabwe awezanu PF le Citizens Coalition for Change akhona lawo e New York kwele Melika lapho okwenzelwa lumhlangano we UNGA. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth II. Wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Frederick Shava. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF.
Mabe akulabo kumele kulungiselelwe into zonke kube le indlela kulungiselelwe into zokhetho lani lani lo ngendlela abakhuluma ngayo khona akusoqiniso lelo asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanani okwesabekayo ukuthula ukukhona iZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izizwe sihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza sina njengamazwe ethu amazwe kathi kakhulu iAfrica lohlupho olunjengalolo lokuthi yalo ama sanctions bakhupha ama sanctions labo abavakayo njoba nje u South African president ekhulume lo Peter Biden ngale emtshela sibi ukuthi hayi bakithi ama sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku South Africa esikukhangeleleyo ukuthi ukukhulunywe ngendaba ze climate change ngoba yilo dubo sizabalala ngokulandela ukuhamba kwesikhathi umkhathi lo kumele kube lendlela ozabanjwa ngawo bese kukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo Ukraine labo Russia kube lokulamula achilo kuhlomisa kube lokulungisa indaba ze Russia le Ukraine zingalungiswa yi Russia le Ukraine i Russia Ukraine abantu banye labantu iNATO le inqayiti yalamula inika abantu izimali wakwabona umuntu olamuleni kumuntu induku umuntu nqa ulamula abantu ababili besilwa unika umunye ishoko uyabulamula njani bona so izinto ezingalungisiyo zene akulanyulwe umuntu we Ukraine lwana le Russia ungafu kuphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungagcina uzozala i third world war ngoba sokulendlela ukuthi amazwe eNATO asimele Ukraine ikoti Russia phela la ilabangani bayo la okuthi akudingeki ukuthi ucina sokuya kuvuka i third world war ayi amadlwane la akhulunywa yilabo abantu beopposition abaphonga ukukhala bengachaywa
umnumzana Gawule lilunga lebandla leZANU PF exoxa le studio 7 eSarare ngocingo siphinde saxoxa lo mnumzana Daniel Molokeli webandla leCCC ongummeli wewange edale lePhalamende
kule viki ngiseNew York khangelele ukuparticipate kunhlelo ezijeneyo kaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi ba contribute towards 18 billion American dollars every 3 years Global Fund iyenza i fundraising process so kuthiwa i replenishment process so ngikhangelele ukusebenza kakhulu labantu be civil society abama NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi ba contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku 18 million American dollars mhla ka 21 September ikho kule nkalakatha ye conference yabantu aba contribute towards the Global Fund ukuthi ay Global Fund Replenishment Conference ekuqineni kweviki ngizabe ngisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenzwa yi CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica sikhala ukuba nama panel discussions sikhala ukuthi nisibe lama protests sikhala njalo ukuthi sibe le fundraising din ngomgqibelo so I will be part of those programs in Semenza lamaya maZimbabwe sizama ukukhuthaza ukuthi kube lenguquko eZimbabwe sizama futhi ukuthi nisithengise obala uhlukuluza kwahulumende abantu anjabo umhlonipha uJob Skhala lomhlonitshwa Godfrey Sithole labanye abasenyathime labanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga ugcinwa entolongweni bengenzanga amacala because bona babona different ipolitics zaseZimbabwe balembone chene leza PF so siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week.
Umnumzana Molokele lilunga lebandla leCCC esixoxe laye ngocingo eNew York khona pha kwele Melika. Uhlelo oluphansi kwesihloko esithi kunda ngqoba iTB luqhubekela phambili elizweni lonke. Lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwetuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphathini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngoba iTB lesilicosis banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Umncedo esiwuthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange $15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Udokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yisilicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yisilicosis uvame ukutholakala kulabo abahamba igolide, ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojeketa. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenziwa khona igolide, okuthiwa yisilica dust, yiwo athi angahlale emaphatshini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane wesilicosis. Uma uthe wabalayo isilicosis, kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumbe TB. Izitshengiselo zalomkhuhlane wesilicosis ziyafana, ziphose zifane nje lezofuba, ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane wesilicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki, ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe alothuli lwesilica dust zitshiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane wesilicosis, kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba, uthatha ikhosi yamaphilisi esithi TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba lesilicosis ethi kuyahambelana.
Sibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebese cikizeka umzimba le loss esingathi i loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
iTB kulamaphilisi akhona aweTB ayimhlobo emine, ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo i-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela, siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi isilicosis ayelapheki, kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola isilicosis ezweni sekulabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260. Abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis le-TB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe drug resistance tuberculosis. Abagatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi olwe-National TB Control bamanyane labenhlanganiso eye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwekunda ngqoba i-TB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansili yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UZulu ukhuthazwa ukuba agijimele eklinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth wesibili obekwe eWindsor Castle namhlanje. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni waseJube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili indlovukazi yakwelebhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kumete Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.